Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 ngwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela kukhetho lweZambia lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukucilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezithiyeneyo sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidee Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe.
Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza yinto engaqondanga.
Ummeli weLupane East edalele ePhalamende Zanambongeni Dube uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba.
Abantu basemzimini ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezithiyeneyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela kukhetho lweZambia izolo lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukucilibezela kukhetho. Uhulumende ubikwa ecithe amagagasi obulembu be-internet kungasela WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye inkundla zokuxhumana. Edolobheni leLusaka yikho okuqhamuke udlakela lapho amakhulu abantu ebikwa ehlasele isiphathamandla sebandla elibusayo le-Patriotic Front bagongoda imota yakhe bacacada amafasitele bambulala. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kulakho ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho olwe-runoff ngoba umongameli Edgar Lungu elakho ukuphuma lamavoti angehlukananga kakhulu lakamnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo ele-United Party for National Development. Impumela ikhangelelwe ukuqala ukuphuma namuhla ngoba ukubala kuqale izolo ntambama. Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa kanye le-Africa Diaspora Forum sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zeSouth Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidee Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe. Ibandla elibusayo ele-ANC likhethe uMadongo ngolwesithathu ukuthi angene kulesi sikhundla ngemva kokubhubha kukameya owayekhona. Labo abafuna asuswe esihlalweni bathi ngeke bakhokhelwe ngumuntu wokuza lanxa nje umthetho ukubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwe kwele South Africa uyisizalane salelo lizwe lanxa abazali bakhe kumbe omunye wabazali bakhe edabuka kwelinye ilizwe. I-ANC yethule umbiko isekela uMadongo isithi uyisizalwane sakwele South Africa esigcweleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema naye usole abantu abasola uMadongo besithi asuswe esikhundleni esithi lanxa engaboni ngaso linye lo Madongo akumelanga abandlululwe. Inhlanganiso zakwamanye amazwe zithi udaba lolu luveza sobala ukuthi ukubandlululwa kwabavela kwamanye amazwe kulokhu kubhahile eSouth Africa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Samukeleke kakhulu isimemezelo lesesivele ku-ANC. Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga okungamelanga umphakathi uvunyelwe ukuyijwayela ngoba kubi kunomthelela omubi futhi lobudlelwaneni beSouth Africa lamanye amazwe. Ngibona mina lento izoya iye iphele my ANC yona ingaqina ngokuthi hayi thina umuntu lo vele ube yikansila akusikho ukuthi uvele esithubeni nje waba umeya ube vele engukansila so akaqali ukuthi asebenzele umphakathi i-track record yakhe kuphela yiyo somelikhangela so ANC yona yiyo ezobonisa ukuthi udaba lolu lophetha kanjani ngokuma iqini ngokuthi hayi ukhethiwe usengumeya ngaphandle kwalokho i-ANC ingavuma ukuba under pressure mhlawumbe imhoxise kuyodala umthelela ukuthi nakusasa bazoqala ukuthi abantu bakhethane bayogcina bekhethana nangokohlanga ngomunye umnyaka.
Sesike sabona udlakela oluqondiswe kwabokuza khona ngapho izizalwane zeSouth Africa kubulawa abantu abaningi abavela phandle. Kumi njani kulezi nsuku?
I think ngenxa yama-lockdown ezinye izinto ade zingenzakala angeke usazijaja kahle ukuthi kwenzakala kanjani. Asikezwa imibiko emibi enganani ngabantu bokuza sike ezwa ePitoli sokungathi kukhona ukuhlaselana kodwa ke ayinto ikuthule okwamanje kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi njengoba siyake sitshe thina njengenhlangano inkinga ekhona inequality eSouth Africa phakathi kwabantu abaswelayo labantu abazuzayo and leyo gap inkulu kakhulu ngokunjalo iunemployment iyaya ilokhu ikhuphuka umnotho weSouth Africa nayo uyantenga ntenga okwamanje lokho kuchaza ukuthi vele kusokuzohlala kune competition for ama resources as long as there is going to be competition yama resources ne society ibased ngamaclasses ukuthi kulaba notileyo kulaba swelayo angeke lento iphele vele enzondo yabantu baphandle ngoba umuntu uzobe efila sengathi yena njengesizalwane seSouth Africa uyagudluzeka ingakho engathola amathubu kudluzwa umuntu waphandle ikanti cha inkinga ekhona ukuthi ama resources awekho shedi ngimena equally okwenza ukuthi nayo amathuba abe maningi kuwo wonke umuntu so leyo ndaba izohlala kancane kancane ibe umlilo olumathayo so ungacithwa kancane kodwa ke uyophinda ulumathe futhi so sethemba nje ukuthi kodwa i-education towards inzondano nje iyenzeke ngoba ayikho into enhle vele eyake yakhelwa phezu kwenzondo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amahlanu lasithupha 56 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo kuthi abangamakhulu ayisithoba minwembili 800 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kwababhubhileyo idolobho leHarare yilo elilabaningi abangamathumi amathathu 30 kulabantu abazinkulungwane ezingamathumi amathathu lantathu 33,392 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Pane East edalele parlamente umnumzana Mbongeni Dube ophethe lesi sikhundla kusukela enqoba kukhetho luka 2018 ekubandla lezanu PF uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ulokhu usidla ubhedu. Umnumzana Dube owayekugatsha labasakhulayo uthi bayakhuthazana njengomphakathi ukuthi bayehlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ikakhulu kulabo abakuzigaba ezingelamakilinika ezibalisa iLake Alice, Lupanda, Ndimimbili leLusulu. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba kanye lenhlelo zokulungiselela ukhetho oluzayo ezigqutshwa libandla lakhe kulesi sigaba.
ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown le yakathesa into yenza ke leyo sihambile ke phambili lengatsha ezijineyo zikahulumende ukubalisela khona abomthetho labezempilakahle sixwayisa abantu ngendaba ye-COVID-19 leyo bahamba ke befundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye-vaccine ukuthi kumele kube njani. Then secondly sasesihamba ke saba lama-points e-vaccine lapho wavaccinatewa khona abantu inamba yangkhona ibinhle kakhulu abantu abaningi baphumile ngobuningi besiyahlatshwa sagida kakhulu ama-wards la angelama-clinics sihambile e-Lake Alice kwakule namba enhle Lupanda East and West inamba yayinhle ipupu njimimbili lelusuku abantu babebe ngokuningi kakhulu
ngathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini siyabona ukuthi i-COVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi
abantu basebenzimini sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa abanye baphila ngento eziningi ezithiyeneyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinisi abantu ahambe kulabanye abantu abangawakuthatha i-serious okinto lokhu ukuthi kukhona uyathola umuntu ezigqokela imask yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho okuphefumulayo engavalanga umlomo lamakhala uthi uyathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imask nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshop kodwa olalong ehamba nje esebantwini uyabengelamamask so-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand ngoba yathi usizwa omunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshela ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kobulawayo le thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi banjani balandela amalokhu zeni nama-restrictions la akhona kule ndaba ezenzakalayo ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo so-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious izinto lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala
ubengomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kule nhlelo yini osuzisungule kumbe i-COVID ayisibisele okuningi emuva
akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibile ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sibe regression eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokhu kuqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 180 hectares elinyiweyo e-wheat elupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile iza benefita i-community ye-Gwamba Ward Impofu Village okutho ukuthi i-community iza benefita siye ngasepupu lapho kwanyamalalela khona inkosi ukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesiphelile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbala nje
ungathi bandla le-ZANU-PF lokhu lilosekelo yini oluningikhona ngakho elupane east njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho
asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo la maseza esasilabo kathesi kulo mehluko omkhulu kakhulu
ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba siyasibona abaningi abatsha kakhulu emathebeleland besibe asemabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla le-ZANU-PF esigabeni semathebelele
ngezithelo esezikhona emathebeleleni kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hayi indlela yileyi ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation lakwenzakala kathesi okunomehluko omkhulu kakhulu abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kulesi future lanxa nje kusesenzima silezijeziso zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbongeni Dube ummeli welupane east edalele ephalamende engowebandla le-ZANU-PF ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we-studio 7 eselupane
lo umsakazo we-studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba Indaba lechronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ozenziwa kumaviki amabili alandelayo zithi kuzamele abazobukisa bebe behlatshwe amajekiseni womabili aweCOVID-19. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi wayengumkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa uthi usecela enkosini ukuthi aphiwe ithuba lokubonana labantwana bakhe abathathwa umkakhe kuminyaka emibili edluleyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi. Kuthanda ukubanzinyana lana, kuthanda ukubanzinyana kulobaba lana othena akungagcinile naphakathi ngesizathu sokuthi abantu sebethethene. Manje abantu abathetheneyo lokuhlupheka kwabantu kungena kungenelana kanjani lokho? Ngoba since 1980 abantu bakithi abakakhululeki. Amathuba anikezwa abantu abantwana besishonene, amathuba anikezwa abantwana besintwini alingani. Ake kumuntu ongakuboniyo lokho. Siyakubona konke kanyele konke lokho singabantu besindebelele. Uma ukhuluma ngento uqala uyibheke, okhuluma ngalento yokuthi akuqunyelwane, usebonile okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani. So thina kufanele simlandeleni, kufanele simchaseni umqondisi, sihlukane nento zesishoneni, sihlukane no MDC, sihlukane nabo zihani, ngoba kusobala ukuthi aba asifuneki kwele Zimbabwe. Kusobala ukuthi bona bafuna ukuba yibo, if befuna ukuthi ngabe isindawonye, asinikezwe amathuba afanayo. Ngithi kwakufanele ukuthi sinikezwe amathuba afanayo ngoba manje asawadingi lawo mathuba, into esidingeka ukuthi kuqunyelwane. Ngiyabonga
nelibingelele lonke basakazi beStudio 7 sinjani, sibonga umsebenzi omuhle esenzela wona. Mina namhla ngumama ngifuna ukukhuluma ngomonzura lo uThokozani Khuphi. Laba bantu angazi ukuthi vele ngabafanisa lana, kuthiwa umphakathi awababona ukuthi lanxa ungathiwa baphiwa i-opportunity ukuthi bawine i-election, yilabani abantu ukuthi uThokozani nxa aba ngupresident ukuthi engafuna indoda yomuntu ehamba ehlala khona ngenkazi ayithatha indoda ibe ngeyakhe. Umbonzola lo mbuso wakhe uyabe ungukahike, kuwaye befuna ukuthi lapho abangawenanga khona bathatha amafuleke besikotsha ama-member ka-alliance behlule ukuthi bazivotele bakhonteste bawine labo bafaka baba abantu bayayangisa shemelizweni bayayangisa nabathiwa bakwazi bayayangisa elizweni bekuthiwa bayayangisa lapo.
Linjani mahlabe zulu, siyabonga Studio 7 ngokusethulela izindaba ezimnandi ezingela secret ezifaka bhadla la yonkinto yonkimfihlo ngapha yuzala ngapha eZimbabwe hayi bayafihla. So mina ngile ndaba enje lokho kwe Poland hayi sesibona ukuthi hayi mina ngakwehluleka ekuqaliseni sathi siphume kuvoteni waye sithi within 90 days within 130 days uyabe seqedile wonke uyabe selungisile wonke umnotho, but khangela kathesi imali zona leza ade Poland ubhadala abantu izita angaungabhadala isita unlike ukuthi ufundisa abantwana mahara, kanti uthi education is for free ngesikhathi becampaigna kwaphana even ungakhangela entweni zabo nxa kuma-arrangements wona la aba-arrenjayo isikolo kwakuthiwa mahara, but what is meaning ukuthi ungathengelile ukuzeni isita imota lokho sosegcekeni ukuthi hhayi basebenza bonke nokunye okungamaphathi okuphansi khona okungaphandle kwekuzeni kwe-MDC alliance kusekuqineni sisekuqineni izana asihlakaniphenini khona pha eZimbabwe. Ngiyabonga ngundlovu okhuluma esigodini.
Sanibonani Studio 7, sanibonani linjani bakithi. Hayi thina siyaphila thina silapha eJohannesburg. Okhulumayo ngolinje Nkomo bakithi. Sengifaka amameseji angazi ukuthi mangakhi yuro ayi-4 mayi-5 angazi, kodwa angiwazwa ayibalwa angiwazwa futhi kukhulunywa. Mina angikhulumi ngenhlangano kangikhulumi ngomunye, ngikhuluma ngento eyenzakala ezweni. thumela imessage ngathi kona mina ngicela imessage yakhona ibalwe ikhuluma ngomgwaqo umgwaqo indlela yase Bedbridge indlela yase Bedbridge eya kokulawayo ifile bakithi ifile ifie ukufa fafa imota ziyadabuka ama tires kwenze njani kodwa i Bedbridge yenza imali ile ama toll gate kanti imali yakhona yonke iyanga so sicela impendulo
salibonani balaleli baka Studio 7 bingelela konke leziphatha amandla zika Studio 7 kwacela lo Tongameli Nkomo umdala wethu osisakazela izindaba ezimnandi ezeZimbabwe thanda ukuqonqosela uZulu ukuthi ehambe eyohlaba ijekiseni yecoronavirus ukuze ebe namaphepha amakhadi atshengisa ukuthi uhlatshiwe ukwenzela ukuthi umongameli uEmmerson Mnangagwa engathi kuvota abantu abahlatshiweyo olekhadi kuhle kakhulu lokho sikwazi ukuvota lathi njalo futhi uma uhlabile ungayekeli ukugqoka imaski ukuthi uhlatshiwe ijekiseni uhlale ugqokile imaski mina nginguRoward Mpala ngisuka eNyathi ngiyabonga balaleli kuzobalalaka kwalengqondo sesisovethi laba abathi iZimbabwe kumele iqunywe kakukho lokho akusoke kwafa kwayenzakala into engekhoyo leyo ngiyabonga balaleli ngilitshiya khonapho ngicela malithumela amarekhodi enu lingathethisi
ngiyanibingelela basakazi bakaStudio 7 i-America yonke ehlangana nezimo ngiyanibingelela ngenhlonipho ngingukholeni okhulumayo esigodini sasigwanda ya ngiyezwa uhulumeni uthi bazophanda azonikeza oba kumnankagwa inhlonipho nonkosikazi wakhe inhlonipho ayi angazi ukuthi yiphi leyo nhlonipho ayinikezwa abayinikezwayo bobabili lapho okay ngidlule lapho ngithi mina ngiyabonga ukuthi banikeze ugogo uLovegeyi inhlonipho nobaba uPhathisa Nyathi ngiyakubongela lokho kuyinto enhleleyo kuyinto enhle ngibe sengicela-ke ke mina ukuthi kunganjani basifakele isithombe sikagogo uLovegeyi basibeke laphana kabulawayo sisibone siyasibona lana kugugulu uma sigugula siyambona kodwa-ke no sifuna ukusibona sibekiwe laphana kwabulawayo ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
injani ukuphila kustudio 7 gama lami mina ngumr hit wrong things ngihlala ejerusalema ithethi engiyisontayo israel light
studio 7 linjani ngiyalinikela mina ngijaha ohlala lapha kobulawayo esinenhlupho lapha ngokuneedrivam sidinga ukuthi alibana ngale ngasichaza shuwa ngabe kuyahlangana nje kukhulunyiswane kube kungani kuyazisiswana ngoba yeyi kunzima la
amavuko ama-journalist akithi mthakazi omuhle lonke bantu bakithi abathandekayo Ntungamile Nkomo Gibbs Dube sithandekile Mhlanga Ezra Chisa lonke nje mandlona stensi yakho nangapho kobulawayo ndingabe linjani ithemba liphikile ayi siyalithanda kakhulu muhle umsebenzi eliyenza hlala lisinika indaba malanga wonke what kind of law khuluma osebutswana kwayitshelanye manje lapho nganasabambi kahle enye into la uma singani sikhulume ngendlela esuthi siyasula ukuthi siphilwa sokumbe siphile sasu sidlela imnotho siyenziwani lapha lalapho ngani kuthiwa sikhuluma rong ngendawo zakithi abantu besidlela imnotho kithi hayi lapho kuke kulungiswe lapho sibe free ngaphi kathi lasemoyeni singabi free awu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukusayinwa komthetho wokwakha we-Infrastructure Act okwenziwe ngumongameli Joe Biden ngolwesithathu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho waleli lizwe ngendlela ezithiyeneyo. Lo mthetho uzafakelwa imali eyi-trillion elilodwa lengxenye $1.5 trillion. Sixoxe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu oluvunyelwane ngumongameli Biden lama Republican. Mina ngibona ngani luzaba luhlelo oluza kwenza impilo zabantu zibe ngcono, ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama bridge, sometimes uku upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo. Konke lokhu kwenzani emuntwini? Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza, kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane zase-America, ikakhulu laba bebeyinxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele, nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze kuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa ukuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhathwa kodwa umzwa omunye umuntu olokusibika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertin ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi. But kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kufuze kumncede ngalodwa, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala belokhu benjalo. Kuzalungisa lezi izinto lezi ezinye ama-buildings kumbe ama-bridge kumbe imigwaqo ebisingasaphathekanga kuhle obesokusiwa.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle, kodwa siyabona ukubana ama-Republicans elokhu bengani bayazenqabela.
Ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini, izinto ezimhluphayo ezakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane nempilo yakhe. I-Congress le-Senate nxa bese-Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha yikuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto eziletha ukuthula kumbe eziletha ukudla ebantwini kumbe eziletha umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bafuna, ukuhola imirholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lose-Senate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo-Senate laba abayi-Republican Party bavotele izinto ezifunwa uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Kwezemidlalo, owake waba umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders u-Ernest Mapepa Sibanda, yena ubhubhe ngolwesibili, ubikwa ezangcwatshelwa kwaBulawayo kusasa. Iphephandaba le-Chronicle lithi abemuli yakhe baphakathi kwamalungiselelo. Ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi enduduzo emulini kaSibanda. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, Zulu kandaba, labantu bonke beZimbabwe kakhulu abebhoso iHighlander uMantengwane, khalalani thina abeMDC Alliance. UPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhala lani esithi uMapepa ethi indoda emadodeni edlala umdlalo wazo wafika endaweni zonke zomhlaba, umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora, esocializer labantu bonke, waze wafika lapho wathungamela khona ithimu yelizwe lonke iHighlander ibhoso. Ngalokho sithi kalale ngokuthula, abakodawo oJamela ovodloza sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu. Kungani inkosi ingalipha ukuthula? Ngithemba ngoba ujaha uMapepa uCharles sebenzile. Kungani elale ngokuthula, size sihlangane lapho esizahlangana khona.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kuqhamuke uDlakela kukhetho lweZambia, lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu kade besithi bamthole elamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso eziningi sezisole kakhulu umkhankaso wokuzama ukususa umeya wedolobho leJohannesburg omutsha ngoba uyise isizalwane seZimbabwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi dibanani lo ntungameli Nkomo ngeviki ezayo. Libe lempelasonto elithukela. Lingasilalela ku-www.voandebele.com. Likhumbuleke ukugqoka amamask nokuqhelelana, ligeze nezandla.